Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zuluandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mabasa 2022 Chris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazimuse enkundleni yeBarberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyabe sicele khona ngale abe Citizens Coalition for Change yalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le MRP velile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabuhlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist.
Le-Finland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathale yile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zemvubhizo ezenukliya.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni yeBarberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo. Umnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo kodwa amanye amabandla afana lezaphu le-MRP athi awayi ngoba lelilanga lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Jirohotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabe sicele khona ngale abe Citizens Coalition for Change yalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye eBarberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi uthangirayo kazangathi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabuthame khona abantu beZANU-PF wawusiba lodlakela njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyana ngelanhlonipho wawuyinkulumo enunula umuntu. So kwakhe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ngoba phela ilanga le-independence yalisilo langa likaMnangagwa alisilo langa le-ZANU-PF ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano
Akuba nto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo lapha ezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuna iZANU-PF yenziwa kwaba ngumkhuba okuthi amalanga lawa sengawe ZANU-PF. Zananzela ukuthi nqakuwa kuthathwa amabhasi ehambisa abantu amabhasi kuyabuhanjiswa amalunga eZANU-PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU-PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US, imali leyo ngeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU-PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthunwe yiZANU-PF wenza amalanga eZANU-PF wona angasoma malanga ebandla leZANU-PF. I-independence ngeyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU-PF, ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo uyenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa kuhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.
Umnumzana Swithani Chirowodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Kalipani Phukeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengo Kalipani Phukeni lo mmeli wabantu bakoBulawayo edalela ePhalamende, angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma-platforms ahlukeneyo nalapha kini, ngicabanga ngengakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuChamisa. Babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017, basebenzisana basebehamba bamba ngo-2018, bafuthi baba bonke kwi-independence. Xabana bathe sebexabene, hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba yinto enhle abakhulumisane ababesive to each other baphikisane kodwa abangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ukubana yena uhulumende webandla leZANU-PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Bantu yazi msakazi ibandla leZANU-PF ukuthi libandla lezikiwi, libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu, singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu, sizame ngazo zonke indlela, ngoba ukuthi lakuba boycotta lapha kunisebenzi. Yabona, kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze, ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lile kusasa, hayi angicabangi, ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo sona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenza ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhuluma umkhupho kawazama ukuthi akhulumisane nalabo abaphethe la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapho ngoba kulamsebenza emathepheleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngithi yokuclean bazothi bafuna abo 5 or level bathini bathini la akula muntu osebenzayo emathepheleland ngaphandle manje ngasowe emathepheleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke lento leyo mama uthi ayi ake ngehlala phansi ababusayo ngeke ngikhulume lapho kwaba ngumsindo kwaba ngumthengiso kwaba ngumuntu omubi la kwangathi ngiwabulala uJesu kusho kusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yiwo kumele baphathe labo abazi basibuse basibusela sezigabeni zethu.
USenator Khalipani Phugeni ngoyibandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni eMvuja kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le-MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo webandla le-MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingo lokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abatsha njalo njengenhlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa nanamhlanje lokhu bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esikwatholayo njengabantu besiNdebeleni. So ke lokhu okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele isystem yama tribalist njengomlanga kwala yomgame uzothola ukuthi ngo 1982 abantu bakithi abaningi they went eSouth Africa undocumented bevalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade beathendile ngabantu bemthwakazi njalo kusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobon waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo ekaDoves ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Bangodube. Saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani leli nyathelo elithethwe
ngamalunga e-MRP. Umnumzana Tifa wachapi Pango Dube ngocubungula izombusazwe ezimele.
Amagama njalo babukandi ayaphuma ikakhulukazi abantu nxa bele frustration njalo abantu nxa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizwe lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezepolitiki babukandi nxa usakha iqembu lezepolitiki usho ukuthi kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nxa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleni. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe MRP ngoba lokho kuyasokudinga bona abona abaphathi be MRP umqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezivana lazana lezi esenzakala ku Elvis Nyati eGoli. Kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu, sithinta uZulu wonke oselizweni leZimbabwe, iloba ungabe ungowemasholane noma ungabe ukuthi ungabe ungowesemathebeleni. Njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleni ugcina kusenza ukuthi begcine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle, kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama-requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho. Ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe kufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyele ebhoda, kodwa uzazwa kuthiwa kufunakala i-O-level, kufunakala i-Math and English, kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo. Kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale, abanye basebenza ema-restaurant, bangama-managers, abanye bayenzani, abanye bagcina ngo-class 7, kodwa abanye bagcina ngabo-form 2, abanye bagcina ngabo-form 4, kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance, njalo bayayenelisa ukuthi umuntu abe judge through ama-skills akhe awenzayo. Webhayi ngibona ngathi laseZimbabwe into afanele bayifake phambili, bake bamise indaba lezi zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels, sonke isikhathi ngama-A-levels, ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyana ukuthi abanye abantwana bayifile kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishota. Kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi math, angadingi English, angadingini, ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe, abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esePhilitane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohani Marange, umfundisi Noah Daguda Momberume, kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere, nguye owethule lumbiko. Iphephandaba le-Times Live lakwele-South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu-Natal kwele-South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443, kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lombuzo lapha uthathi kungani government ezibade achaya umuntu ngempawu ophelela kwe-America bathi nama-human rights abuse. Kodwa nangu phela eSouth Africa abantu bayashisa imidlalo emihla ophelela kwe-America kakhulu. Ayisiyo ama-human rights abuse. Usinika ezinye umsoro ukuthi mhlawumbe iyayishi ama-South African abadingelayo. Kuke mhlawumbe kungaphansi kwama-bridges yikho bengabi lendaba abantu besevisi bafika mhlawumbe eshiswayo abantu okuthiwa yi-human rights abuse. ngicela studio senze kamini angichaze kahle kahle ngathi ngayo esibathe wathi umuntu wethu lapha basifundisa afaka isouth africanism umuntu awukhulunywa ngakho bachisa abantu akukhulunywa ngakho studio senze khona lapho ngiyimbise akathi asiyayo ngibe ngihlazi ngani kahle kahle ngiyabona.
Njani Studio 7 bakithi badaleli beZimbabwe bakithi abahle Studio 7 siyakuthanda umsebenzi nani yazi nama yesong nasi independence ikhona abantu bayajabeza e-airport ikhonale nampa abantu sokuthiwa labade ngihlala e-airport sebetshethi ibe labantwabeni e-sgif kanti ubabizelwane abantwana abantu bonke bebazihambile yazi so izani sibo ngiphelele madoda iphelele sihambe nginxusa labantwana abancane bakithi ye
livuka njani bantu bakithi bantu be-Studio 7 livuswa nguhlanhla mahlango seBotswana e-Francis Town eblokethi lapha ekhaya elupane lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla wendile koncibela phana ngivuse lo makhelwane wami umdalo RJ unkomo ayesenza isibhedlela esenipowulu ngivuse lo malume amupowulu ngwenya samthulisi lo mzamo ujabulani ngwenya.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, siyabonga, siyabonga. Okokuqala mbingelela abasiphetheyo lapha ku-Studio 7 ukusifaka enyuzini ukuthi size zonke umhlaba wonke jikelele. Into engicelayo bengicela ukuthi uma uzazi ukuthi urejistile hamba uye-checka le gama lakho ukuthi likhona yini. Awuhamba susiyavota kuphela uzophiwa igama lakho kalikho this and this izitori ziningi. Please, siyacela abakhonayo abahambe beyecheck amagama abo ukuthi akhona kuvoters roll. Igama likhona kuvoters roll. Hayi mase siyavota ukuthi igama lakho kalikho, igama lakho kasiliboni. Hayi this time asifuni into enjengayonale. Siyakucela kuphela kulokho abakhonayo. Umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe. Umuntu mase ngavota madoda sign phansi indivoti lakhe. Ngoba lapha siyabona phela izani izosiqibelezela la. Leyazi imikhuba yezana. Iyavotisa abantu amakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala batholakala babe lokho bekhona kuvoters roll. Lamakhadi abo ngale ezana bayasebenzisa ekhetheni. So konke lokhu madoda afanele sikuqaphele konke lokhu sikubheke madoda. Ya sikubheke lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti. Siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo. Ya ngokuhlala ngilapha eMpumalanga lami nje ngumuntu orejistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheck-a legama lami lapha engirejiste khona ukuthi lokhu lisa-apia likhona yini. Siyabonga Studio 7 siyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngunhlanhla mahlango seBotswana e-Francis Town eblokethi efletini lapha ekhaya elupane esigabeni semalungu lapho engizalwa khona ngivuse umama unanhlanhla ngivusele umalume amphoulu ngwenya ngivusele ujabulani umza wami ngivusele unkomo RJ umdala oyasebenza esibhedlela esenipola phana ngivuse usathulani umdala ondevula abakomoses thuma bonke emalunku emazwidini ngithi khona yini liyavuka kunjani emasimini njalo inyawuthi ngapho ekana esawini mbingela umdala wami ongiyonzala ujoel mahlango ngithi ngidala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi ujesu kristu wasenazaretha amen kuyiphasika.
Ezinjani mahlaba ezulu ye lo ngiyokukhuluma la ke ngu-Fred wasemhlotshane kulamhle sengelo mbono lami lapha kuthini mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda engahlanganisa amakhanda zeyenza into eyi-one ukotela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane ke after ama-elections engayihlukana ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani.
Ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona lokhu thathi na segodi ngapha singabuyi sesikhuluma isizulu phele besesiqinileyo sesifike emaraneyo asikhulume ulimi lwakithi esindebeleni salibonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje umuntu omshiye ekhaya umfika umhloniphe ungathi wena sesegoli sesiqala ukuthi hayi sumbonela phansi sumtshela ukuthi yena akakazi next wena usegoli kuyafana nayo igoli yakho leya kusizi nanext kodwa kusalayo ukuthi kini libalulekile kakhulu lisemgqoka mpelekini lapho zalwa khona bathi zibuyele emasisweni emasisteni babe beqinisile. Asibuyeleni into eyenzakithi ezisindebeleni. Khona lokuza kube khona ukupheka utshwala besintu, akusaphekwa sokupheka abantu sebezingenele amabhawa basaphuza utshwala besintu. Kuyephi lokho? Ngiyakhala mpela, ngibeka ngakufaka la kustudio lapho seven abantu bezwe kakhulu ngamasiko akithi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven. Sithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bezemelika eleFinland leleSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO. Ungakhathalekile lamazwi eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kule cikana lamasotsha akwele Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele Finland lele Sweden kumanyano weNATO kuza kwenza umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na? Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Baba uGandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo yikuthi isibuyisele kuso lesiyanisimo la esasikhona ngalesiya sikhathi kulokho kwakubizwa ukuthi epheceleze iCold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe akuBRICS wonke lawa amazwe akhanya eseka iRussia, njalo ngibona ukuthi yindlela le eyokuthi umhlaba uhlukane uhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyana eyayikhona kuqala kuseyiSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezukwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden naseNetherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili. Kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi nqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iTerrorshia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi bengagcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia. Ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile, sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingiyani? Ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe, kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi. Yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa
umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.